Ngencwadini elotshwe ngumeli weZimbabwe kweleBotswana uMnumzana Henry Mkonweshuro uthi bakhathazekile ngomkhuba owenziwa ngabamabhasi ahamba phakathi kwamazwe omabili. UMkonweshuro uthi abamabhasi babaphathisa isihambi kweqa umngcele ongekho emthethweni kanye lokuthi bephule isiqondiso seCOVID-19. Lokhu kugoqela ukuphathisa abagadi ukuthi bedlule emngceleni bengelancwadi zempumela yokuhlolwa ukuthi abala COVID-19. Ngokunjalo ofisi yeZimbabwe ithi kayisusasoke inikeze imvumo abamabhasi abahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana. Lokhu ngikuza ngesikhathi kokwaphuma umfanekiso wevideo utshengisa abantu besehla ebhasini bekhanya bengena iganga besiya kweqa umngcele. Iningi labeZimbabwe abasebenzisa amabhasi abafana lonkosikazi Emily Dube bathi lokhu kuzabalimaza kakhulu ngoba bethembe wona ukuphathisa impahla ekhaya.
Siyeza ngendaba zamabhasi sibili ukuthi awusavunyelwa ukubuyela kweleZimbabwe. Siyeza njalo ukuthi babuya lamabhoda jumpers. Kathi siza kuthini ilizwe lakithi lifile kodwa kukakhulu. Sihambisa izimpahla ukuze abantwana bathole ukudla ekhaya. Lathi sizwe sitsho ngomoya ukuthi hathi abantwana badlile bayaphila.
Omunye njalo osebenzisa amabhasi kakhulu ukuphathisa impahla uMnumzana Rodwell Moyo uthi inyathela elitsha liyadanisa.
Lokhu kusuka kube yinto enzima ngoba ilimaza abantu abahamba ngendlela eqotho okusemthethweni. Uhulumende walaseBotswana ma kulento ezinjalo izigange kazibotshe but amaphemisi okunika amabhasi engamiswa ngoba amabhasi asiza umphakathi omningi kulo mphakathi ogangayo. Umphakathi ogangayo kawubotshwe kodwa uhlelo lolo lokuthi amabhasi engasasuki kwelaseBotswana esiza eZimbabwe mbona ngani kusuke kwaba isijeziso esikhulu ngoba kuyijezisa labantu abazihambela ngendlela eqotho.
UMoyo uthi inyathela leli kumele likhanyelisiswe ngoba labamabhizinisi basebenzisa amabhasi ukuphathisa impahla yabo.
Thina abanye siyayenza ama-businesses ethe ukuthi mhlawumbe uyafika e-Francis Town uphathise izinto zakho zisehighway road. Owuye ngokuyabe kufuna ukudeclare uhambe uyedeclare izinto zakho eBotswana udeclare eBotswana usuke lapho uphathise izinto emabhasini zihambe ziyefika lapho eziyabe zisiya khona ezweni laseBotswana. So ukuthi banjezise abantu ngendlela ukuthi kulabantu ababili umba bathathu abawonileyo mbona ngani isijeziso sisuke saba sikhulu kakhulu.
Iofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana kayizange icace ukuthi inyathela leli lizathatha isikhathi esingakanani kodwa ithi kuyadanisa ukuthi abamabhasi babethiwe imvumo waphansi kwesivumelwano esizimele zodwa sokuthi benelise ukuchapha imngcele kodwa bona sebesephula umthetho. Njalo ithi okudanisa ukuthi imithetho emileyo kayizange inanzwe ngabamabhizimusi yamabhasi. Imoda ezincane kanye lezinye inhlobo zokuhamba zonke zivunyelwa ukudlula emngceleni. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.